ngothi ngutshengisa ukuthi ngani sisho njalo kusukusela ngo-November lohulumende engena kuze kube namhlanje useboleke imali efika ku-5.5 billion dollars phakathina kwenyanga ezingafiki umnyaka. Useboleke i-5.5 billion dollars. Na ubakhangela ke imali engange 5.5 billion dollars imali enkulu okokuthi elizweni elingangele eZimbabwe kufuze ukuthi lithiye umehluko. Kodwa ke ungazama ukukhangela ukuthi elizweni okuyikho osokwenziwe leso sikwelethe kuyini akekho ongakubona. Ye iqiniso ke elikhona ukuthi silokhu silohulumende othanda ukuboleka izimali zakhona ezithatha esiyazifaka ezikwameni zabanye balabo ababusayo. Hathi ukuthi zibuye kuZulu waseZimbabwe. Ngicela ukhangele njalo ukuthi khona esikhuluma ngokulumende ohamba ukuyaboleka 2 billion dollars kuReserve Bank of Zimbabwe yena evunyelwe ukuthi eboleka kuphela imali engadluli ku 70 million. And esikhuluma njalo ke lo hulumende ohamba esiyaboleka eboleka ngaleyo ndlela engazange ke edinga imvumo ePhalamende. So ke izinto zakhona ziyaqhubekela phambili yikho okusifunanayo kakukho okunye amangala ama-inconsistent policies. Khangela ubone baphe i-monetary statement last week sibona sesehlukanisa i-RTGS kanye le-Nostro account. Now ukukwehlukanisa lokhu emntwini wonke obonayo uvuma ukuthi imali ye-US dollar kanye le bond note akuhambelani kakulingani kakukho ku 1 to 1.
Hayi nanto ke udaba mnumzana Gawule, wena uthini ngalokho kwenzakalayo elizweni ukuthi yikwehluleka yini kwezanu PF kumbe kukhona okwenzakala?
Ngithanda ukuthi ngithi ngiyamuzwa uSwanda uyabeka izinto azibonayo ngomumo okhona, kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi mina ngiqale ngokuthi asivumeni ukuthi okwakathesi uMnangagwa upresident wethu uthe eqala wazama ukuthi alungise udubo lolo ngokuthi ukhabhinethi yakhe afake abantu esingababiza sithi ngama-technocrats kuma-ministries akhiya njenge-minister of finance. I-ministry yemali le ifuna umuntu ololwazi lezinto ezithile njengakhonokhu sinxasikhangela ukuthi ijakalakithi uMthuli Ncube ngumuntu oyingcithi kulelo banga lezimali. Ngokunjalo ithuba ulinikiwe uMthuli Ncube ne-slogan seZanu PF ngabanakasazi ukuthi sishawa njani. It's not a politician, umuntu owazi umsebenzi wakhe. Sithe thina ubaba upresident uthena uMthuli Ncube azazavalelwe ngaphi uzanikwa indima yakhe azisebenzele weza kuyeshula laphana laphana ebelokhu ehamba lakho etshintshatshintsha. Kodwa singakhohlwa phela ukuthi sisuka engcwabeni lapho into zafika khona kakhulu, into umumo lowo ubulimele kakhulu konke konokumumo weZimbabwe lowo umumo kathi ukhanya ukuthi ubuzefika ebangeni elibi kakhulu. Kodwa kuzaba lobuhlungu obuthile ekusunguleni kwemisebenzi enjengayelele elethwa ngoba uNcube uMthuli ukuthi ivuno usekelwa kodwa izaqala ibe lobuhlungu obuthize njalo kulabanye bethu abayibo abazama ukuthi basupporte nje uhlelo lolu balimaze bangabomu besenza ngabomu. Ngiyakhangela izinto ezenzakala kathesi ezokukhweza ama-price landi kuloku hlanya phakathi lobumvulu phakathi ebuthile ekwenzeni izinto zakhona ezokutshenga ukuthi kulesandla so esibi kakhulu isandla singafuni ukulungisa kodwa isandla silobuthakathi phakathi ekutheni abantu bazwe kakhulu ubuhlungu. Yebo phela ubuhlungu kuzaba khona ekutheni izinto lezi ziqale kuhle. Ungakhangela ngikhangele isomo zami ukuthi even lanxa umuntu ezithwele umfazi ezithwele esebeletha kule buhlungu thi lobuthizo kodwa kusasiyabe sephethe umntwana sesithi hayi zokukuhle sokumnandi zokukonke zokurayit. But lapho khona abantu esikhangele ukuthi sibe lobuhlungu obuthile uMthuli ayenze umsebenzi wawo. Into esiyikhangeleleyo ukuthi umthuli uMthuli Ncube asimsekeleni uyakwazi akwenzayo atshiyo mpumputhe ngumuntu owaziyo and uyanikwa akwenzayo amandla wonke. Ukuthi imali ivele ngaphi izinto vele zimbi azivumeni ukuthi into zibonakale kakhulu.
Ye mnumzana Sibanda, sike sezwa umnumzana Obethi Mpofu yena enguye ophethe ezezanu PF esithi thina okwenziwa ngumthuli Ncube lokhu asikwazi kazange asitshele ngakho. Kungakuthembisa yini njengalokho okukhulunywa ngubaba uGawule ukuthi hayi umnumzana Ncube waphiwa ithuba ukuthi avuselele umnotho kaphiwe isikhathi sibone ukuthi uzayenzani?
Ngingakuphendula ngento engayitshela uProfessor Mthuli Ncube ngize ngihlangane naye eParliament ngelanga le State of the Nation Address. Ngamtshela uProfessor Mthuli Ncube ngathi mina uzazo resigna uzachiya umsebenzi njengonkosana moyo kodwa umehluko ukuthi yena uzasebenzisa iWhatsApp.
Nanto ke udaba ungasigqibela uhlelo mnumzana Gawule.
Chris, ngiyamuzwa umdaweni lapha. Ngiyabonga Sibanda, izinto ezinye ziletha ziliqiniso sibili, ngiyazivuma ngiyazamukela, kodwa ke amasela Sibanda akhona ku MDC kumbe into ku MDC uzanpf wonke wakhona la ngapi le wachecke amasela akhona yonke indawo akhona
amasela umehluko yokuthi awe MDC katshonti esikhwameni sikahulumende
njalo ngiyavuma khona isela njalo ngelibanjiweyo njalo amasela kathi ayaguduzwa noma lingelingaphi eliqethe ngaphi lizavela